tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthaka zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuLwezi 2019. Na Ikama nguntunga milinko ma. Endabeni zetu lamhlanje.
Obusenze sa buya ngaphe Country Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze gender based violence. Emnyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida.
LeZimbabwe lisungula umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender based violence.
Ukholthat ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obet Masarawure amelayo ecaleni lakhe. Ukholthat usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukuchaywa kwegqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Dag Coulthard ngamapholisa. Ukusilela kwemali yemabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini labo sebekhalale umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender-based violence oqale izolo usungulwe ngemihlangano phakathi kwabenhlanganiso ezitshiyeneyo labesifazana bebalimukisa ngendlela yokuziphatha ngayo nxa bethe behlelwa luhlupho lwalo ludlakela. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku ekobulawayo.
Ubulawayo usungule umkhankaso walonyaka ngombuthano owenzelwe elokitshini leCowdery Park oqoqwe izinhlanganiso ezigoqela iWomen's Institute for Leadership Development, iVictory Siyanqoba, iBulawayo Progressive Residents Association kanye leBulawayo City Council ngenjongo yokuxoxisana lezakhamuzi mayelana lokulwisana lenhlupho esinjengokudlwengula lodlakela abahlangana lazo ezimulini. Unkosikazi Duduzile Mathema wenhlanganiso yeWild uthi babone kuqakathekile ukuthi baxoxisane labesifazana ngodaba lokudlwengulwa.
Okusenze sa buya ngaphe Country Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze gender based violence. Emnyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana lendaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali.
Unkosikazi Esther Zitha oyenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba uthi omama abaningi abawazi amalungelo abo yikho behlukuluzwa emakhaya.
Ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender-based violence, into ezimbalwa nje ezehlukeneyo. Kodwa sabe sesicila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezinga leli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo. Labawaziyo amalungelo abo abayazi imilando okumele bekwenze ukuze bexhasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi mama uyabehlukuluzwa but engakwazi ukuthi hayi lapha ngiyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lo.
Unkosikazi Nozipho Ndlovu oyisakhamuzi seCowdery Park uthi ziningi izizathu zokuthi omama badlengulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlengulwe ngabobaba. Kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela. Okunye futhi kubangelwa indlala, ukuswela imisebenzi okokwenza umtechone bota bota ezegcina ingena khona pho ekudlwengulweni okunye ngkhaya abathetheneyo labo badlwengulana sisikhangelile umalungelo lapho umama uyabe lokhe incitshu baba imfanelo zakhe ecine embamba ngeforce kube sokusiba yini ukudlwengula okungekho emthethweni.
Unkosikazi sikhangezile moyo esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi umthetho kumele uqiniswe ukuze abadlengulwa omama bajeziswe kanzima.
Omama balembuzo eminingi ukuthi kungani baba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni. Bayaripota, bayahambisa inhlupho zabo emthethweni, but obaba lokhe betshakala bekhona abenziwa lutho, umama sale njalo edubeka. Njalo kunye okakhulu esikufundile ukuthi lobulwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku community. Omama lokhe bedlongula ngamandla, lokhe bethwala nzima ngamandla, obaba of course bakhona but balutshwana. So bese lombuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni ngakulenye into okumele siyikhangelisise ngelihlo elibanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla. Mbona ngathi lolu hlupho sesiluqedile.
Indikimba yomkhankaso walonyaka ithi Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape. Umkhankaso lo uqale izolo mhla ka 25 Lwezi njalo uzaqhubeka kuze kuyefika mhla ka 10 Mpalakazi 2019. Inhlanganiso ezihlukeneyo zilenhlelo ezizaqhutshwa okwamaviki amabili zokulimukisa abesifazane ngamalungelo abo nxa bethe behlelwa luhlupho lokudlwengulwa. Emhlanganweni walamhlanje wemzini weCountry Park kuvele ukuba omama abawazi amalungelo abo kungakho beqhubeka behlukuluzwa bethule bengathathi amanyathelo. Okunye okukhanye kudingeka yikuba kuhlolisiswe kabanzi ugatsha lwezomthetho ngoba omama baveze ukuba bayamangala amacala okudlengulwa kwabomthetho, kodwa kukhanya izikhathi eziningi izephulamthetho ziyakhululwa zingajeziswanga. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini sebekhalele labo umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabadokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ngohulumende. Embikweni wethu ewethule namuhla, inhlanganiso le ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela abaphose bangene kumakhulu amahlanu abaxotshwe umsebenzi. Ithe uhulumende kumele njalo akhweze iholo labodokotela ngoba imali abayitholayo ingabenelisi lutho. Odokotela abakhalaleyo umsebenzi namuhla laba beselapha abantu abadinga uncedo oluphuthumayo ama-emergencies. Ukukhalala kwabo umsebenzi kuthiya umumo esibhedlela zikahulumende ususesimeni esesabekayo. Nanku phela ubuvele umubi besakhona. Abanye odokotela sebedlulise inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights abamabandla ezombusazwe aphikisayo ingcwethi kwezombusazwe kanye lozulu jikelele sebesole ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart ngamapolisa eHarare ngempela viki. Kubika uMavis Gama.
UColtart wehlelwe yilolu hlupho eyehlenga umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Obed Masaraure obotshwe ngamapolisa ngomgqibelo odluleyo esetheswa umlando ungaziphathi kuhle. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezethelechara bethule umbiko oveza insolo ngokuhlukunyezwa kaColtart ngabomthetho besithi kuveza ukungahloniphi amagqwetha njalo kuwafaka engozini enkulu lapho eqhuba umsebenzi wawo. Unkosazana Idirashe Chikomba owezethelechara uthi njengenhlanganiso bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kubi okwenziwe omunye wabo esemsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakhononda njalo isola ukuchaywa lokuhlukunyezwa kwegqwetha elimela amalungelo abantu uDouglas Coulthard ngomgqibelo 23 inyanga kaLwezi 2019 ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe. UCoulthard ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure ammelayo ecaleni lakhe. UCoulthard usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule emele amalunga e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye usisole kakhulu lesi senzo samapholisa.
Siyabona ukuthi elizweni lapha lokho kuyinto eyangisayo eyenziwa ngamapholisa. Umongameli uyabhoda ngamazwi khankasela ukuthi hayi abalimali zabo buyani lingene lapha likhululekile. Kodwa amapholisa ajengisa ukuthi alandele imithetho. Elilizwe sibonile lokho kokumpunzi idla emini akula mthetho olandelwayo. Ngoba ngiboni indlela ukuthi i-lawyer elinjengo Douglas Coulthard xa liyahlaselwa ngoba lisenza umsebenzi walo osemthethweni. Pho abanye abantu ke abazibuyelayo bazabe bekhululekile na? Akwenzi lokho.
Kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ephatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Ukuhlukuluzwa lokuchaywa kwabameli balabo abalama rights abo ama human rights avayolethwayo kumele kusenze sonke sethuke kutshengisa ukuthi ilizwe lethu leli lokho elisiba wesi ngoba kudala sasikwazi amaloya hayi ngachaywa kodwa kwakuchaywa abantu. Abantu nje kodwa ukuthi masibona sokuchala ama lawyer ukuthi ukuthi asisela abameli ene khonoko kutshengisa ukuthi uhulumende okhona uvumela state machinery sakhe sisiya phambili ngokwephula amalungelo abantu ngokwephula isisekelo zombuso.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa umnumzana Ostalosi Gift Siziba laye usisole kakhulu lesi sehlakalo ethi kwephula ilungelo loluntu kanye lelokuba umuntu athole ukumelwa ligqwetha lapho ethe wangena enkingeni lamapholisa.
Akusavunyelwa ke ukukhuluma ke umbono wakho mayelana lokwenzakala elizweni yikho ke libona ke Obed Masaraure omelela ke amatitsha emaphandleni wabotshwa eqeda ukubotshwa lo wayemela ke olilawyer wafika la ewaya chawa ngamapholisa okutshengisela ukubana ke iZimbabwe ngendaba yamasotsha asengenile kweZimbabwe siselakho ke ukubana abantu bekwanisa ukukhuluma bekhululekile.
Lumsakazo awenelisanga ukuthola abohlangothi lobudlelwano bamapholisa loZulu ukuzwa icele labo phezu kwalolu daba njengoba ucingo lwabo belungadotshwa kanye lomakhale khukhwini wesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Nimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka elizweni lanxa nje uhulumende ethule imali entsha kumaviki amathathu edluleyo ngenjongo yokuqeda loludubo. Abanye abasebenza emabhanga kobulawayo lasePlumtree batshele iStudio 7 ukuthi imali abalayo kayeneli abantu abatshona besendwendweni. Umuntu ngamunye uphiwa amadola alikhulu kuphela ngelanga njalo abantu abaningi bakhala ngokuthi inlutshona kakhulu limali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Basukukhangele imali ezileyo ngoba ibhenki njengokuthi okagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwaba lula ukuthi abantu beyithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngwethu amaZimbabweans singabantu esithi singabe cash society sithanda ukuthwala icash. Lama limitation lafa kwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo i-300 leyo ayilancedo esingathi ingalupha emuntwini. obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijeneyo. Bona nje abamabhenki bakhangela ukuthi i-governor nkwayo akhweze lesi maximum withdrawal ngeviki pe-account. Njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu bayi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figa esithi imali esilayo ngama-RTGS. Sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money isiya ku-2/3 in circulation as that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange $10 kumbe i-$20 ubona kusiba lobubelo yini
esingathi singakukhangela kuhle kuhle ngempela hathi ikubana environment esis operator kiyo is very inflationary ngase sithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingathi zithexaxa kasingapheleleni ku-$20 kasivumeni ukuthi umumo lapho ume khona awuqondanga sifike zame la ukufaka even i-100 le-500 ngiyazi ukuthi bona bangabekhangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza uba msebenzi walaba abatshintsha imali ube lula ukuthi beqhube besenza but esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukusishaya ngalo kalutshaye bona laba abaphambanisayo lungatshayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxe laye ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhulumisana lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutka. Kodwa ibhanga lakhe lisanda kwazisa ukuthi liza kwethula enye njalo imali elesisindo esiphezulu maduze.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngensuku zokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezibizwa ngokuthi He-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Thokoza muhle, zimpapo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwelemelika usenqume ukuba owake waba yisiphathamandla sesigodlo sikamongameli welizwe ese-White House, umnumzana Don McGahn, kumele alandele amasamanisi okuyamiswa phambi kwedale le-Congress esipha ubufakazi. Kula madoda emelika amathathu akhululiweyo ngemva kokupika okweminyaka engamashumi amathathu lantathu sokufunyenwe ubufakazi bokuthi amsulwa kucala ayeletheswa elokubulala umntwana owayeleminyaka elitshumi lane. Kulabantu ababili abalinyazwe kakubi kusehlakalo sokudutshulwa kwabantu emavinkilini awe Bakersfield Mall eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Singene kuhlandla lezenotho lamhlanje sizweni ukuthi ijahelidala uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni.
Ukususwa kwemali ebifakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno sokubangele ukuthi iningi lingafinyeleli intengo yempuphu ngesikhathi intengo yokudla lokunye iqansa mihla ngemihla. Isaka lempupu eliyisilinganiso se-50 kg selithengwa ngemali edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$500. Ngomvulo, intengo yamafutha ezimota layo ikhwelile sokuzabangela ukukhwela njalo kwenye intengo yempahla ezitolo. usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Abednego Bhebhe uthi intengo isikhwela mahlayana kungakhanyi isisombululo.
I think over Zimbabwe, as the third thing with this cooling in Amafu Tabit and the Unen Soko Quaid, the Gallo, Amafuta, you know, I had a banana with young Indian Quaid. Kurumagun, the Umumbo Quaid, as I understand, Uana Ubere Unek, Una Canela, the Esdo, the Lapa, Avustella, and the Oiland and Namita. So we shall yenza nje ukuthi izinto zonke ziyakhwela akusakhulunywa ukuthi singathi amafutha kuphela yebo yebo amafutha abantu abakhangela ukuthi basebenzisa kakhulu amafutha abantu abalezimoto abasasebenzayo abanye abasasebenzayo abadinga ukuthi bahambe bayabuzwa futhi ubuhlungu ngoba abaningi bangikhona xa ukuhamba kawusayinelisa ukuthi ufake i-full tank uhambe uyefika lapho oyakhona usiphonga utopa up usukhalkulata sibili ukuthi nxa ngisiye endaweni enzenzenisa amafutha angaka kube lula-ke ukuthi uthenge wona lawo amafutha uzawasebenzisa ngoba i-luxury yena ngikwazi yokuthi abantu bathenge amafutha begcwalise izimoto ngibonani ekayisekho.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kukahulumende.
Engingakutsho ukuthi u-Emerson Mnangagwa useyehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulanto endle njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Ukukhwela mahlayana kwempahla ezitolo kuthiye uZulu ethukuthele njalo izisebenzi eziningi zisithi sezizakhalala umsebenzi ngenxa yeholo elingaseneli ukondla izimuli.
So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lokho kuqhubekela phambili amafutha esingathi ipeturo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele iqhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo iqhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende labamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini instead ukuthi abantu bezenzele omunye niyedwa bathi kungaba njani ukuthi sikwenzeke lokhu sibambene. Yikho nje sikhuluma ngokuthi kungaba lokutshengisela.
Okunye okukhwele kwathiya uZulu emangele imali yokuthatha i-passport entsha esifika phose isigidi esisodwa i-$1,000. Kuthi nxa umuntu efuna i-passport ethathwa ngesiphangiphangi isisedlula inkulungwane ezinhlanu i-$5,000. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Iqembu labesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa elizibiza ngegama lokuthi ihloka elibomvu selisungule umkhankaso wokukhuthaza ukulandelwa kwamasiko lenhlalo yomdabu emizameni yokubuyisela inhlonipho, uzwelo kanye lobuntu kwabeZimbabwe abasemazweni. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sawela ushangane saguqa ngamadolo inkosi lobemula yasihlamalala.
Iningi lendawo esihlala beZimbabwe abaningi kakhulu emalokishini asedorobheni leGoli abalisa iHillbrow, iUvale leBeria asedume ngokubanjwa inkunzi, ukubulawa kwabantu mahlayana, indawo eziningi ezabathengisa ucansi, lamabhawa amaningi agcwala ontanga. Abehloko elibomvu bathi yonke le misebenzi yokulahleka kwamasiko. Ilunga lalihlanganisa unkosazana Mem Zamdluli ukuthi njengabomama bafuna ukusiguqula lesi simo.
Masithi singomama behloko elibomvu, omama bakomthwakazi, asiyona inhlanganiso yepolitiki. Singomama bakomthwakazi abazama ukuthi bavuselele isiko lakithi elakomthwakazi.
Unkosazana Nikki Ncube uthi iningi lentsha ethe ngokuchiya obabakazi, omalume, ogogo labo babamkhulu ekhaya bafika eGoli baba ngumhlambi kaze lusile.
Amasiko aselahlekile kakhulu yinhlonipho. Indlela ehloniphisayo yokugqoka lokuvunula. Ukulaywa kwabaya emtchadweni. Ulwazi ngobuyithi bethu. Ulimi, imigido yakithi yesintu abanengi vele abayazi ngoba bayifundiswanga. Ngezinye izinto ezilahlekileyo kakhulu emasikweni akithi.
Unkosazana Velile Dlodlo uthi sebehlele indlela ezithile abazafeza ngazo umkhankaso wabolo.
Sidinge labo mama abadala sibe labo lapha kuhlokela ibomvu abazosifundisa amasiko ayekhona into ezazisenziwa kudala. Njalo uma kukhona la kusilela khona sikwazi ukuthi siyakhipha omama bahambe baye ebantwini abadala khona lemakhaya baze lempendulo emibuzo esabe siyibuzile.
Leli qembu lithe ezinye izinto elifuna ukuyifundisa abeZimbabwe laba yikupheka ukudla kwesintu ngoba iningi lokudla okudliwa kuleli kuyikudla osekuphazamisa ukukhula kwabantwana lemizwa yabo. Le yinto egcizelelwa nkosazana Mildred Khumalo ozalwa eMthabeze.
Le ndlela okugqokwa ngayo, le ndlela okuhlonitshwa ngayo, le nto okuthiwa lizilo abantu abasakulandeli. Okunye yikho sokunembangela. Langendlela abantu abagula ngakhona, langendlela abantu abashona ngakhona. Isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Nkosazana Sophie Mlotsho odabuka eTsholotsho uthi iningi lezigigaba leziga osekubhahile namhlanje kubangelwe kulahleka kwesintu esikhuthazwa ngamasiko.
Kubalulekile kakhulu ukuba sibuyele emasikweni ngoba ngeke wazi lapho yakhona ungayazi imvelaphi yakho. Besifisa njengabomama behlokile bomvu ukuba bonke omama besizwe sakwaMthwakazi bengabuyela emasikweni, bengabuyela lapho esiqhamuka khona. Siyedobha lokho esakwasilahlekelayo, sikubuyise, sikulungisise, kusakhe njengesizwe.
Abehloka elibomvu okwangelinye lamaviyo ebutho bathi balethemba lokuthi bazasiqoqa isizwe kulondwe amasiko anyamalala lenkosi uNobhengula. Melisudo 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ay suka bo ngusinini ngwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi bathi ngqoma ntombi. Ukuzigqiba ke izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kusungulwa umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bathi sebekhalale umsebenzi. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.